sibona njengenani event ngoba sivele singenge ngihlanganiswe emisa thina sisekela uhlangothi lwe-voluntary media council eyiyona inhlanganiso esayisungula ukuthi ibone ngezokuqhubekiswa phambili esengithibona ngama-ethics e-journalism. Yiyo inhlanganiso esayisungula ukuthi uZulu uma ebona angathi kaphathwanga kahle zintatheli izindaba ulakho ukuhamba ku-voluntary media council ayecomplaina i-voluntary media council ibe sihlala phansi ibone isikwenzile lokho ama-principles esilingawo thina yilawo ukuthi sifuna ukuthi inhlanganiso entathele izindaba loZulu kanye labo bonke abantu bebumbe into yabo kungela kungenelwa kwe-state lokho esithi khona i-state control le-ownership.
Kuyini elikusolayo kakhulu ngalinhlanganiso?
Yona leyo nhlanganiso abayibumbe namuhla ibunjwa ngaphansi komthetho i-IPA thina sithi hayi lo umthetho awungeke uthuthukise inkululeko kaZulu. Yikho sithi umthetho ovele omubi awungeke ube lenhlanganiso ngaphansi kwawo enhle. Yikho ke sikubona lokho okukhulunywa ngumajonga sithi nje badlala bazama nje ukuyenga uZulu. Sikuhlanganisa lalokho okukhulunywe nguminister uminister of information uShamu izolo. Lapho athe khona uma intatheli izindaba zingaqhubeka zikhuluma kubi ngomongameli balakho ukusebenza le Zimbabwe Media Commission ukuthi bebathathele ama-license lawa abanika wona. Thina besitshelwe ngaphambili ukuthi Media Commission i-independent izimele yodwa. Uza ngisebenza kanjani le Zimbabwe Media Commission kubuza yenza ukuthi bathathele amaphephandaba kanjani uma kungayisiko ukuthi uministry lokhele ilamandla oku-influencer i-commission. Yikho ke i-council layo ilakho ukuthi influence i-ministry.
Ngaphandle kokusola leli nyathelo inhlanganiso yenu ilamandla phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yona le ibunjwe ngoba kuyithi thina abamela inkululeko yentatheli izindaba. Kudala saqalisa ngayo indaba yokuthi akube le commission ezayamukela izikhalazo zikaZulu. Kuthi bathe besizwa lesi sikhalazo le pressure bayebe besungula uhlangothi esingavumelani lalo. Yikho ke thina njengenhlanganiso esizimele zodwa sizakhuthaza uZulu ukuthi asebenzise inhlanganiso esayisungulayo. Inhlanganiso engalani le politics abantu bazabona ukuthi yipi inhlanganiso esingathi ngesilungu i-credible njalo isuthisa izifiso zabo.